into elisimanga ukuthi phakathi kwabantu bonke laba sokuthiwa umgabe kayegejwa ugejwa amathambo akhe kubekwa yinduna ithi kayebekwa endaweni enje laleyo ndawo kayikho ngaphansi kwakhe indawo engaphansi kahulumende elamabutho ayigadileyo leyo ndawo ngakho-ke lokho kuvele nje kakuzwakali khona okokuqala ukuthi kade angithi umgabe lanxa wayengumongameli welizwe wayesuka emndenini wakubo umndeni wakubo yiwo okhethayo ukuthi umuntu uyabekwa ngaphi lanxa bona kodwa ama-national heroes siyakwazi bakhona abanye ababekwe lapho ababeqome khona besaphila gabe nxa wakhetha ukuyabekwa kibo kozimba uhulumende angacatshwa ngomunwe athi kalani lakho lokho icala vele ngumphiko womlomo lichoba bavala nje into esegcikeni induna uzimba usengumgezelwa eqinisweni ukuthi ngale ngasese ngale kwendlebe zabantu kukhona abamnyenyezela khona ngoba kalawo amandla okuyabeka umuntu e-Heroes Acre abakhe abantu ibona bana endaweni engaphansi kwakhe kozwi
kuyahambelana yini lesiko lesintu ukuthi induna iyekuthi emuntwini akugejwe isidumbu kuyake kwenzakale yini khona
ngokwazi kwami-ke ngesiko lesintu ye amangcwaba ayaphandwa kodwa aphandwa ngabathakathi phela ababe befuna ukucuya isidumbu leso esiyabe silapha kakula muntu ongaphongusuka nje athi uyaphanda ingcwaba ngitsho ngesiko lesintu lakho-ke siyakwazi ukuthi nxa kumele umuntu aphandwe ngezizathu ezithiyeneyo indaba ehamba enkantolo kumbe emakhoti kuthi omagistrate labanye omantshi labehlula abanye banike isinqumo ngezizathu eziqinileyo nxa kumele umuntu aphandwe umuntu kaphongukuphandwa nje akulasiko elake lathi umuntu kaphandwe ngiyake ngixoxe nje labanye abesishoneni njengoba kuyinto evelela khona le labo bathi abakwazi khona lokho
ukuthi udaba lolu ubona kuludaba lokuthi kufunakala le intonga ekhulunywayo yini
angiboni enye into engafuneka ngaphandle kolutho okunakanelwa ukuthi umgabe wangcwatshwa lalo njalo lolo lutho lungatholakala engxenye luzasiza abanye abathize ukuthi mhlawumbe bakwazi ukukhokhela kumbe babambe indaba zelizwe ngcono kulalokhu okukhona kanti angithi ngithe mina abathakathi babaphanda amangcwaba njalo babe besenzela ukucuya ukuthi bakhuphe izitho ezithize abacabanga ukuthi zingabasebenzela emsebenzini wabo womnyama ye engxenye kudingwa yona into ngaleyo kumbe nje ukuthi bamcuyacuye yena mgabe lowo umbuzo ukuthi usithi kambe bonke labana abantu abalele laphana e-Heroes Acre abakho abacuywayo yini njengoba nje kukhanya lindaba yokugebhana lamangcwaba iqina yona yakwamgabe.